Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthalono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-18 Mabasa 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lilandula imbiko yokuthi kulamalunga amaningi avela phandle kwesigaba sakoBulawayo afuna ukuncintisa emele lesi sigaba.
Kodwa akasikabi leqiniso ukuthi bengaba baningi okungakanani ngani ngoba silokhe sikuvetting process.
Lamuhla kulilanga lokunanza uzibuse i-independence, abanye bayabuza ukuthi kanti vele lelilanga lalethelani uZulu.
Mese sikhangela manje, there is nothing esikubonayo enhle. Esesizibuza ukuthi mhlawumbe bekuphilwa ngcono kudala kulanamuhla.
Amapolisa adinga indodana kamuyi umnumzana Robert Mugabe uChatunga ngoba engayanga emthethwandaba lapho amele athoniswe icala lokugangada imota yomphathintambo wezekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ngamatshe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba olumayelana lezokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lilandule imbiko yokuthi kulamalunga amaningi avela phandle kwesigaba sakoBulawayo afuna ukuncintisa imele lesi sigaba. Leli bandla lithi uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela ukukhetho oluzayo luyaqhubeka kuzo zonke izigaba kunyela koBulawayo lapho kuthiwa kulobandlululo khona. Leli bandla lilandule njalo imbiko eyethulwe enkundleni yokuxhumana eTwitter intatheli zindaba uHopewell Chingono obethe kwezinye izigaba ibandla leli liyehluleka ukuphuma loyedwa nje kuphela ozalimela kukhetho. Isikhulumeli saleli bandla uNkosazana Fatsai Mahere uthe ngamanga ngoba izigaba zonke zilabafuna ukumela leli bandla. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC koBulawayo umnumzana Sengezo Chabangu saqala ngumbuza ukuthi kuliqiniso yini ukuthi kulabaningi abavela phandle kwesigaba sakoBulawayo abafuna ukusimela edale lephalamende lakukhansil.
Yes, bakhona abantu abanengi esizwa kuthwa bafakile ama nominations abo abanominatile. Kodwa akasikabi leqiniso ukuthi bengaba baningi okungakanani ngani ngoba silokhe sikuvetting process. I-commission kayikakhonsolidate amabizo abantu bonke abanominethweyo emathebeleland. So kunzima ke ukuthi sikunike singathi i-percentage yokuthi abantu abavela ngaphandle kwemathebeleland bangaka kumbe abantu abasemathebeleland abanominethweyo bangaka kumbe omama abanominethweyo bangaka ama-youth anominethweyo bangaka abantu abagogekileyo bangaka abavela e-diaspora bangaka ama-professionals bangaka so kunzima ukuthi siphumele le mpumela yona le singakaboni ukuthi commission iyo ekwaziyo okwakathesi. Kodwa yes, siyezwa ukuthi bengabe bekhona laphana lalaphana kodwa inani labo kasikabi lalo okwakathesi.
Kodwa lona ibandla luluphatha njani udaba lolu olobandlululo ikakhulu izikhalazo zabantu besigaba semandebeleni abathi bona bahlu ukuluzwa kakhulu njalo izigaba zabo ziyasalela.
Iparty yona ngokwayo i very sensitive ekuthinini izigodlo langezigodlo kumele zibe represented. Kungabe kuse council, kungabe kuse parliament, kungabe kungama PR, kungabe kuse senate, kodwa izigodlo lezigodlo zibe represented. Iparty njalo is sensitive to i language ukuthi abantu nxa uhamba usiye Bhinga, abantu beBhinga kumele babe represented eBhinga. Awungeke kube lomunye umhlobo ongarepresent abantu babo abeBhinga bona bekhona. So they are very sensitive to language. They are also very sensitive to culture ukuthi nansi Bulawayo ikhona lamhlanje kumele abantu abazamela iBulawayo babe ngabantu abazwisisayo imbali yakoBulawayo, babe ngabantu abazwisisayo iculture yakoBulawayo. Bengabe bengeminye imhlobo kodwa bekhona apha koBulawayo, bezalule khona apha koBulawayo, be understand ukuthi uBulawayo uthoni, ukwenzela ukuthi okwenzakalayo kwalaphana kathesi ekhansilini kuyetshintshwa ngoba kakumanga kuhle. So njalo iparty iyaqakathekisa kakhulu abantu abagogokileyo, iyaqakathekisa kakhulu ama youth, iyaqakathekisa kakhulu omama, iyaqakathekisa nje imhlobo lemhlobo engaba khona phakathi kwezigaba. So iparty ithe yona lokho iza kukhangela kakhulu.
Hello ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla lesisisi koBulawayo ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda
siyovota, sivotele inkomo.
EleZimbabwe lamuhla linanza ilanga likazibuse ele Independence Day enkundleni yeFura Stadium eMount Darwin, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa aza kwethula khona umbiko wakhe omqoka ophathelane lalolu suku. Umbiko wakhe uzafundwa njalo kuzo zonke izigaba zelizwe lapho abantu abayabe bethe gwaqa ngenjongo efanayo. Njengenhlala yenza kukhangelelwe ukuthi abantu bazathokoziswa yikufola kwebutho, abaculi leminye imicimbicimbi lomdlalo wenguqu oyabe uphakathi kweqembu leHighlanders lele Dynamos. Imbono yabantu yehlukene ngalolu suku, abanye besithi aluqakathekanga ngoba kulombuso oncindezelo selokho ilizwe lathola uzibuse kwabamhlophe ngomnyaka ka-1980. Kodwa abanye bathi kuningi osokufezwe nguhulumende wabensundu. Iningi selabaleka elizweni kuyadinga amadlelo aluhlaza ngoba ngemva kukazibuse impilo yaqala ukuba lukhuni. Umqondisi Dube okwele Botswana usethulela lolu daba olulandelayo.
Iofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana ithi kuzaba ledili kuyona le viki kuyindlela yokunanza usuku lukazibuse, kodwa iningi elisitholaliwe leBotswana libalekela ubunzima besimo somnotho ekhaya lithi aliboni isizathu sokuthazelela lolu suku. Omunye wabo unkosazana Sindiso Spanda ohlala esigodlweni eHaboroni.
Esizabe sibuthene khona sizizalwane zeZimbabwe sisidla inyama sigida, kodwa ngokwami kuyabe kungayisiko ukuthi sijabulela independence ngoba uzibuse wabuya sibili kodwa kasibu wone ukuthi wasinceda ngani uzibuse. Yikho nje sicwele amazwe onke omhlaba.
Umnumzana Sifa Sithuma wenhlanganiso yeZimbabwe Community in Botswana uthi kubuhlungu ukuthi kulalabo abafela ukukhulula ilizwe kodwa impilo yabanzima kusukela sokulozibuse.
Ma sikhangela sikhuluma ngendaba ze-independence kule ngoma lethi emoyeni kwakubuhlungu. Ungayilalela soyezwa kufika okunye okuyifeeling, ubone ukuthi abantu abasizalayo ngamaqhawe. Nxa usukhangela nje luqathanisa ke indlela ababe committed ngayo la ngendlela izinto mebeziyo, uyaphosa uthi ngabona along the way kulalapho endwangu eyakhutha khona ugatsha.
Iningi leZimbabwe laphuma elizweni langena amazweni afana leBotswana saba lemuli, abanye abantwana sebesizwa ngendumela kuphela ukuthi ekhaya kwaye kwakhonjwa ngophakathi. Esinye isizalwane seZimbabwe seminyaka yamachumi lasikhombisa uthi kuyadanisa ukuzwa ngembali yeZimbabwe ukuthi kwawulilizwe lolujulobisi.
Independence
Day lusuku esikhangela lokho okwenziwa ngokhulu labokhokho bethu appreciating ubulelwa kwabo inkululeko yelizwe uhlupho nje ngithi abatsha ukuthi indaba esizizwa zikhulunywa ngokuthi iZimbabwe was the breadbasket of Africa bese sikhangela manje there is nothing esikubonayo enhle bese sizibuza ukuthi mhlawumbe bekuphilwa ngcono kudala kulanamuhla
abanye abafana lomnzana Ntokozo Thebe bathi kade sebeze bakhohlwa ukuthi kulelanga likazibuse
yabe uthi kumhla ka 18 abengasakwazi ngoba kahle kahle vele kimi la 18 wangikhona ka mina ngiyedwa ngaphandle kwelizwe leZimbabwe u 18 lowo angikwazi lokuthi uPaula engcenye kwabaseZimbabwe they've got something to celebrate hayi mina kakula
kodwa okubandla lezana uPF umnzana Peter Mathangi uthi kuningi ongathakazelelwa nguZulu ngemva kweminyaka engamachumi amane lantathu leZimbabwe lizibusa
with every reason to be celebrating independence one of the key and major issues that we celebrate is the founding of democracy that was born out of
ukulezi zathu zonke ukuthi sithakazelele uzibuse abantu kathesi bayenelisa ukuvota bayenelisa ukukholisa umnotho ongelabandlululo njalo umnotho uyajengisa ukuthi usuqala ukwenza kuhle
la ngamazwi agcizulelwe ngomunye owentsha yezana uPF umzana Addington Mpofu
njengomntwana wakubulawayo I will not hide this I'm very much excited
noma nje abanye abakhulumele Studio 7 bajengise ungathakazeleli usuku lukazibuse iofisi yomeli weZimbabwe ithi kuzagidwa kujatshulwe ngomgqibelo kunanzwa lolu suku ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana
Siyabonga mqondisi ukucubungula lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula izombusazwe
yebo ye amakhiwa abaphuma embusweni kwangena abantu abamnyama and umuntu omnyama wangena wabamnyama langezenzo embusweni ngoba ayikho into esingayijabulela sisithi sithokozele uzibuse ngaphandle kokuthi ngithi mina into mhlawumbe eyodwa zwi esingayikhuluma esingayikhangelela ukuthi hayi singaphuma phandle sibe sitshayela umpululu ukuthi abafana bakamgandani izipha yakhala insimbi batshaya insimbi abafana bakamgandani ibhunu laze lavuma eZimbabwe yinto esingayijabulela kuphela kodwa ke nxa sesikhangela ukuthi kuyini ebesikukhangelele ukuthi siza kuthola ngozibuse into esiyitholileyo sibili kakhulu ngozibuse ikakhulu thina isizwe sohlanga sithole ukweyiswa sithole ucindezelo sithole ukubulawa sathola ukuhozwa ngabantu makhaza nje lapho esihamba khona yiyo into esiyilethelwe ngozibuse uzibuse usithathele ubuntu bethu lamhlanje singabantu nje singamaphepha nxa abantu bezizwe la eMpumalanga besikhanye emazweni amanye nxa kukhulunywa ngokuthi uzibuse weza kukhangelwa ukuthi kambe impilo ebiphilwa ngabantu ngesikhathi bengazibusi bebuswa ngabantu bona abamhlophe ababe bacindezela ababe bancitshile ilungelo lokuvota le mpilo asebeyiphila ngaphansi kukahulumende wabansundu ingcono yini okokuqala ngesikhathi sibuswa ngusmith ezibhedlela bekule mini abantu bebesebenza behola imali elesisindo idola yeZimbabwe or idola yeRhodesia le pound yeEngland bekungutshikile obhanqa kwezinsuku idola eZimbabwe ibile evalu ukudlula ipound yeBritain la ungakhangela imigwaqo esilayo emningi imigwaqo esayitshiyelwa nguSmith imigwaqo lethala lamhlanje abantu bayageza ngamachibi emigwaqweni imigwaqo yonke ifile bekumbalwa ngesikhathi sikaSmith ukuthi uzokuthiwa kulamagezi
kuyini uhulumende angakwenza ukubona ukuthi abantu abalansolo njalo wonke umuntu uyathokoza ukuthi eZimbabwe lathola uzivuzo
angiboni sithandekile ukuthi uhulumende lo efilaye ulawo amandla lamasu ukuthi engenza into engadala ukuthi abantu bemthanda nxa kuza kuba lokhetho luza kuba khona asihambeni sonke siye ukuthi cwinge emva kwezaphu asihambeni siyevotela izaphu abantu ngabanika inhlonipho ubanika uthando ubanika imithi ezibhedlela ubanike amagesi ubanike imsebenzi elomholo lemali elesisindo abantu ubanike amathuba ukuthi bezithuthukise, abantu ubafakele umthetho, umthetho ozalandelwa yini, ulandelwe ngunkomo, ulandelwe nguwe la nguye wonke jikelele, ukuthi oweqayo lowo mthetho awukhathalekile ukuthi ngubani, umthetho uyambopha. Yikho okufunwa ngabantu lamhlanje.
Lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga kuStudio 7 esePhilitane. Amapolisa adinga indodana kamuyi umnumzana Robert Mugabe uBhela Mine Chatunga ngoba engayanga imthethwandaba lapho abemele athoniswe icala lokugangada imota yomphathintambo wezekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ngamatshe. UChatunga lomngane wakhe uTatenda Chinyuka babikwa bamisa imota kaKazembe eyayichayelwa nguLazarus Parimanzi, bathi uchayela kubi. Basebemsukela bamchaya bagangada imota yaze yafa amafasteli. Ngenyanga kaNhlolanja umfowabo uRobert Mugabe Jr. laye wabotshwa esetheswa icala elifanayo elokuchaya imota yomunye umuntu egigini elaliseHarare. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iqula leSADC eliselizweni elizohlola ukuthi umumo weZimbabwe ulungele na ukuthi ukhetho lwenziwe kungela kukhalaza lithi lisemizameni yokuqhuba ukhetho olulempumela engasoze iphikiswe. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi obemela insiza South edalela iParliamente umnumzana Andrew Langa usethe ukhetho lokudinga ozamela lesi sigaba lungasenziwa njalo, osekuthiye kade encintisana laye umnumzana Spur Sithole esenguye ozamela leli bandla kukhetho oluzayo esigabeni seinsiza. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 sanibona. Awubulisa lapho Vandlo, umfana omncane ozala leyo soqwala. Sengithi ngeke ngibuze la. Ulalawa bemeli be-CCC, obabo mafa magalela ngabantu bakithi amamboka kithi. Then nginizwani khuluma nje. Angaze ngizelifaka nje ilokhu zenu. Into zakithi komthakazi lina le-CCC. Kumanje inkosi yethu banje ukuthi icetshoze emthethweni. Lithule lini. Kodwa le singathi lilela abantu bakithi esindebele. Lithule ingaze omthakazi esingasebenziyo. Lithule nje into elinelilela lilela. Angazi ukuthi liyoze liyeke nini ukusebenzela isifiso lisebenzela isizwe sakithi komthakazi. Ebese ngicela ebantwini bonke abakithi, kanibakithi vulana amehlo. Awekho umuntu osempumalanga ozofaka ushintsho ebantwini bakithi. La bantu nje balande ukuzomosha and ipropaganda yabo iyasebenza. Libakhona futhi abantu bakithi abaphoxwa yizizisu othi ma ukhuluma bethu nethafalizi libhekene le nto. Kodwa ngicabanga ukuthi hhayi kuzolunga maduze, umthokazi uzozimela.
Emsakazweni weStudio 7 siyabonga izindaba elifika zona magumbi monke amanomi. Hhayi sizwile kuthiwa kule ndiphendesi yethu thina amatempleli endayo ngesithi kulendilesi wemathepheleni asikabi kwindiphendesi wamase kundiphendesi kumele ukuthi ngathi siyabona ukuthi lathi siphathwa njengeminye imihlobo ekhona laphana eZimbabwe siyabantu emathepheleni kuqala nje wonke umthakazi wonke manje ungathola ungananzelela laphana ukuthi imisebenzi kuqhathwa umhlobo wodwa so wona uloku uzithetha kundiphendesi indiphendesi yiphi leyo ndiphendesi yakuthi ukiwe kutho ukuthi ungazibona umuntu emathepheleni lokhu usiyaselebrate indiphendesi eZimbabwe laphana kusasa kutho ukuthi hayi into kuthiwa indiphendesi kawuyazi ngoba uselebrate njani indiphendesi yiphi leyo ndiphendesi oyiselebrate. Good time.
ungasebenzi ubuya abantu abavela kashana kwezinye izigaba bezothatha imisebenzi ususaselebrate ukuthi ube independence yiphi leyo independence ayikho independence laphana kwi-demathebeni hayi sesithembe kule i-MRP ukuthi maybe hayi yengasizela le independence engcono hayi khona le ezanu p f le inqindezele abantu besingeneleni hayi akula dependence lapho ungazibona umuntu wemathebeni uthi uyaselebrate independence futhi kude bento hayi independence belika uyazi yiphi leyo independence imamayini wonke aphethwe abantu besimashonaland yonke into nje laphana kuphethwe abantu umhlobo wodwa kuphela yiwophethe laba abanye nje bahleli abangenke e-South Africa laba ngaphumanga out aphandle kwelizwe abalanto abalayo bahlupheka basemakhaya so yiphi leyo independence
linjani basakazi bethu be-Studio 7 lo okhulumayo ngusilethemba Ncube siyacela ukuthi indaba zesindebele athi sizithule kunamhlanje nje akunasawundi ezesishona ziphele kahle impela kodwa ezesindebele sokunzima ukuthi sizimamele ngoba azizwakali ngikhuluma ngise-Johannesburg ngiyabonga cela noma lisithumele zona ngoba zisikhujile
ngibingelela enkundleni ngabe litshona njani basakazi hayi themba lonke liphilile hayi ngiyayizwa le ndoda leyi okuthiwa ngu-Innocent Bani le indoda eqembe ezibiza ukuthi yi-EFF hayi undoda lo mini politist yakhe angiyizwisisi and angiboni ukuthi ngisezobuya ngiyizwisise kahle kahle ngoba undoda lowu uzwakala ingathi vele kahle kahle uyi-eti yezano undoda lowu ngendlela mina engimuzwa ekhuluma ngakhona kanti kungavotwa bayamcuphela yini laya amavoti abantu bezano ngoba angiboni ukuthi undoda lowu mpela ukhona abantu abangamvotela mpela abafuna imbuku ngendlela engimuzwa ehlale ekhuluma ngakhona phela undoda lowu inkulumo yakhe mina angizwa ehlukananga labantu bezano ule politics yamanga layi ipolitics yokulahlekisa abantu ipolitics yomhobholo ipolitics nje umuntu olobukhwele ayayizwakala ipolitics yakho ndoda lowu
Studio 7 salibonani basakazi be-Studio 7 labalandeli bonke nje jikelele ngingumuntu lwana ongathandi ukuphawula but namhla ngifisile ukuthi ngingaphawula ngama-feature ukuphawula kwami kukanje kakhulu kubalandeli esilandela ama-party ngibengile sicelo kibo ukuthi uma umuntu efaka umbono umbono wakhe uma ufaka engathuki abanye abantu ngoba uma usithi abantu bevuka emaqandeni uyabusebenzisa igama elingekho lihle phezu kokuthi uma usithi abantu bevuka emaqandeni la usapota into engaqedakaliyo ngoba ungalalela lento ye-MRP leyana langa ngilalelwe ebuza umqondisi ukuthi right injongo yenu yini ngizwe hlafuna ulimi sokukhombisa ukuthi lakho kuyinto kwemqondisi kwe-MRP ungakulalelisa landelisisa uyakubona ukuthi hhayi okwaleli thuba ukuthi usasele njongo yokuthi efundise abantu but thina abantu esilambile kasilamali kasilani umuntu ebesethu usasele thuba lokufundisa abantu so kusho ukuthi le nto kayilasi sikho isidingo sokuthi sithone silandelana nayo so abasekele sisapoti la maphathi esiwafuna bengasithuki besifiza abantu ukuthi sivuke emaqandeni uxolo ke lapha
njani basakazi bethu abahle basakazi bethu abahle kanti umbuzo enginawo la ma ngabe ubaba wasekhaya elisela seve kuthiwa ukuthi abantwana bazobanjani njengoba nanje umongameli wethu esebanjwe ubuselo obungaka pho kuthiwa abantwana benze njani kanti kuyobotshwa bani ma kutshontshayeni ubaba ekhaya abantwana kuthiuthi bebawesibheni ake azame ukuziphatha kahle umongameli yazi ukuthi kulungile ukuthi umuntu azelahlehle into ma ungayikwanisa uyikwanisa siyacela baba mna ngaba sithi baba sithi mbulali mina ngikwazi oyikho
sanibonani Studio 7 sanibonani basakaza bami abahle engibathanda mina ngibuhlungu yazini ngibuhlungu ngokomthetho ndiwe umongameli aphuma khona aphuma ngakhona kule msakazi le ngokomthetho kube mhlawumbe iyamisa umsebenzi ngoba umnongameli like even though ngabe i-contract yakhe ithi 10 years kodwa ngokomthetho kube uyamisa umsebenzi njalo yebo njengoba i-constitution yakhona yelizwe isho ukuthi umongameli akahlonisiswa until eze phume esikhundleni mina ngibona kungcono nje ukuthi asimkhipheni ngamavoti abantu masimkhipheni ngamavoti nje siyeke le nto ethini ngakuba abantu bomsakazi nabantu nabanye abantu bamamanye babanye amaphathi aseseleni aphikisayo eyokuthi umuntu nomuntu kumele evotele iphathi umuntu nomuntu kumele evotele i-MRP umuntu kumele evotele izaphi kumele abaqoqane bonke bezwane ngiyabona wonke amazwe nje wabane nenkululeko baye baqoqana bazwane bakhipha leyo phathi ebusayo eyiyona ehluphekisa abantu ngoba ngaphandle kwalokho nje angeke kuze kulunge into engabalungisela nje ukuthi bebe nekusasa elihle yona i-CBC ayikho into engabalungisela ngaphandle kwayo ngoba ithandwa ngabantu nabantu abaningi okuningi lokho bazokubona after sekudlule yonke into iTBC singenile esikoleni ukuthi noma sebengayibandisa naye bethu yayikhipha akunandaba ngoba vele into esezikhona ngisho ukuthi ziyabangwa ezombangazo omunye nomunye ufuna ukuthi angene kodwa kwamanje bengibona ngathi akusona isikhathi mina zokuthi kuthiwa omunye nomunye makaye ethethe yakhe no akulandeli akuqoqane nje ukuvothelwa into eyi-1 eyiyona enamandla ukuthi ikhiphe le eyiyona ephethe ngoba ayi ubuhlungu lento eyenzakalayo ngoba vele uyabona nje ukuthi thina singuvula sikanakwa abantu bayinakela bona ngemthetho.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, omunye wabacatshangelwa ukuthi bazancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Ron DeSantis engumeya wesigaba seFlorida usesenkingeni ngemva kokufaka umthetho okwenza kube licala ukuthi omama abakhulelweyo basuse izisu. UDeSantis nguye obikwa elamathuba okunqoba uTrump kodwa inyathelo lakhe leli elokumisa ukususa izisu likhanya limfaka enkingeni. Kodwa owayengumsekeli kamongameli umnumzana Mike Pence ubikwa engomunye laye olamathuba okunqoba uTrump kubandla lama-Republicans. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Yebo, siyabheka ukuthi u-2024 sezafika, njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi, ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifferentiate bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa nguPence owayengu-vice president ka-Trump usetshengisa manje ukuthi yena wehlukene kulo-Trump. Uyakwazi ukuthi u-Trump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republicans. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo Trump. So sizabona khathesi sevuma izono zikaTrump ezikaJanuary 6. Siyazi ukuthi uPence was one of the victims, abantu abangena esigodlweni ngoba wayenguye owakumele esatisfy amavoti. So uPence waba kuposition ecompromise kakhulu, wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi ne ekhuluma kodwa eziluma ulimi obengakhulumi konke okubi ngoTrump. Kodwa simbonile recently sephuma sibili sechothoza uTrump ngokwenzakala mhla kaJanuary 6.
Yena uPence ubone ngaba lamathuba na okunqoba uTrump kukhetho.
So lokho sowuyi-strategy really ukuthi yena atshengise abantu ukuthi yena wehlukile kuTrump. Ngombono wami mbonangani kuma-Republican primaries, ama-Republican nxa efuna i-candidate enganelisa ukuthi imelane lo-Biden kumbe le-candidate yama-Democrat. Umuntu onjengo-Pence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So mbonangani ule-chance nxa ukuthi ama-Republican esedlulile kuTrump. Ngombono wami mbona ama-Republican amaningi asefaka uTrump ku-review mirror sekhangela phambili. So ngibona ngani uPence ule high chance ukuthi abe yi-candidate yama-Republican ezahlangana le-candidate yama-Democrat, whether kuyabe kungu-Biden wayebe phenduka kumbe kuzaba lelinye itikiti elehlukeneyo. Ngombono wami mbona ngani uPence uzapha ama-Republican it better fighting chance than ukuthi belethe uTrump njalo njalo.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini ocubungula izombusazwe.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. ngumsakazo we-Voice of America. Silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande.